So we see card descend about VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela Zulu kandaba ngomgqibelo mhla ka 4 Mbimbitho 2023. Igama ngukeino kumete saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngoba uhulumeni okhona is discouraged abantu ekuvoteni ngezenzo zakhe ukuthi abantu abasela confidence yokuthi ivote ingatshintsha impilo zabo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC imemezele ukubana isungula uhlelo lokubhalisa ukuvota ole-mobile voter registration kusukela kusasa lusiyagqitshwa mhla ka-21 kuyonale inyanga.
Thina njengemalela zempilo asiphongukugxumekela nje kuyavetwa sibona ukuthi umuntu usewazi umhlangano ulesikhathi esemhlanganweni na uyakwazi izinqumo zomhlangano.
Ibandla elibusayo leZANU-PF liqhuba uhlelo lokuhlola amalunga alo afisa ukuphatheka kukhetho lwebandla labo olwama-primaries lapho okuzancintiswana kukhetho lokudinga abazamela ibandla leli kukhetho lwelizwe. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomhlabeleli kamaskanje odabuka eCholocho kodwa icula ekwele South Africa uMthokozisi Dube ohamba ngegama lomsebenzi elithi Mkhando Ozikhandayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC imemezele ukubana isungula uhlelo lokubhalisa ukuvota ole-mobile voter registration kusukela kusasa lusiyagqitshwa mhla ka-21 kuyona linyanga. Ikomishini le ithi lolu hlelo luza kupha uZulu ithuba lokugcina lokubhalisa ukuvota phambilini kokhetho lwalonyaka. Kukhangelelwe ukuba le ndawo ezizinkulungwane ezine lengxenye ezokuyabhalisela elizweni jikelele. Ezinye ingcwethi zithi lanxa uhlelo lolu lusamukeleka, uhulumende kufanele akhuthaze uZulu ikakhulu ontanga ukubana bayebhalisa ngoba abaningi sebalahla ithemba ngezombusazwe ngenxa yomumo welizwe. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu, ibhethu likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Eqinisweni ukubhalisa kuyinto eqakathekileyo ukuthi exercise leyenziwe, but kulomsebenzi omkhulu okufuze wenziwe ngohulumende ukukhuthaza especially intsha ukubana iyebhalisa ngoba uhulumeni okhona is discouraged abantu ekuvoteni ngezenzo zakhe ukuthi abantu abasela confidence yokuthi ivote ingatshintsha impilo zabo, ukuthi ivote ingaba yinto engakwanisa ukuthi lethe impilo engcono, promote democracy. Osokwenzakala ukuthi abantu bonke sebebona ngani vele bengazi bevote ivote yabo kayidali lutho. So intsha isidemoralized, bona bayakwazi ukuthi intsha engatholi imisebenzi enganjani. Uma idemoralized kuyabanceda ngoba yibo abantu abangavota against.
Umthwalo wokukhankasa kwabasakhulayo ikakhulu ukuthi babhalisele ukuvota, njalo lokuyenza bakhwabithe ukuthi babhalisele ukuvota umlandu kabani.
Kuqakathekile ukubana uhulumende enze abantu ebasho ukuthi ivoti labo matters. Kuqakathekile ukuthi uhulumende kukhuthaze ukuthi abantu ivote, ukuthi size sifike esimweni sokuthi kuvotwe abantu balahlekelwa imiphefumulo. Kuqakathekile lokubana i-civil society inikezwe indlela yokuthi incedise ama-political parties, i-opposition la inikezwe umlando ukuthi ngoba kathesi isipesi sonke sivaliwe uhulumende ngesi-occupyayo, abanye abantu abala ndlela yokuthi bethi reach out to other people. So kuqakathekile ukuthi all these other stakeholders ziphiwe indlela yokuthi zingancedise disangani ukuze abantu bephakame bebhalisa ukuvota.
Sikwa ama center okuyavotela wona la ama mobile registration centers elizweni jikelele afika inani elizinkulungwane ezinhlanu. Ubona esanela na
ama centers malutshwane kaweneli. Okokuqala vele singakakhulumi ngama centers, kuze senze sikhangele okwenza ukuthi umuntu abhalise kuyini. Abantwana abancane abaningi abalazithupha, so izithupha yizo ezidingakala ukuthi abantu bebe lazo.
Mnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli webhethu likaZulu, inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu. Sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla elibusayo lezano PF liqhuba uhlelo lokuhlola amalunga alo afisa ukuphatheka kukhetho lwebandla lelo olwama primaries lapho kuzancintiswana kukhetho lokudinga abazamela ibandla kukhetho lelizwe lonyaka. Ngalokho ngempela nsonto ezayo ibandla leli lizaqhuba ke ukhetho lwama primaries lapho kuzaba lomncintiswano ezabelweni zonke zelizwe kukhethwa abazamela leli bandla. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga le Central Committee ye ZANU PF ngalolu daba.
Abamela ibandla le ZANU PF kungaba ecouncilini, kungaba edale parliament kumbe senate. Thina njengemalela ZANU PF asiphonga ukugxumekela nje. Kuyavetwa sibona ukuthi umuntu usewazi umhlangano ulesikhathi esemhlanganweni na, uyakwazi izinqimo zomhlangano, izifiso zomhlangano zigoqela liberation struggle yethu, ukuthi umuntu ola ideology epheleleyo ikubona sile sikolo leso kuthiwa yi-Hebeti Temple School of Ideology. So into enjalo ziyabe zisezikhangelwa ukwenza ukuthi kona singafaki umuntu ozafika achaphaze asiyanyise emphakathini engasami ngendlela okumele ame ngayo emilele abantu abesigaba lapho ayabekhethe ukuma khona. So yikho okwenzakala kathesi.
Kuyini njalo okunye elikuhlolisisayo nxa likhangela laba abathi bafuna ukumela ibandla lenu ukhetho oluzayo?
Ama-CVs abo, ama-political CVs lawa, ukuthi sibone ukuthi umuntu usebenze njani enhlanganisweni ezanu-P F. Njalo sikhangela ukuthi lowo muntu asendaba njalo kazange yini ukwenzela ukuthi singa-expose abantu ezigangeni labantu ababuya uzothatha ama-chance. So yikho esikwenzayo njengebandla, yikho okuphezulu kwesixoxela sendaba ngikhuluma kanje.
Lihlele ukuqala nini uhlelo lonolu lokuhlolisisa amaphepha abalaba abafuna ukuncintisa?
Kusasa ilizwe lonke, amaprovinsi wonke abe samukela lawo ma-CV. Ama-provincial elections directorate ethu lewahluza kavaleli muntu wona azakwenza kuphela yikuthi afake ama-comment ayo abe sehambisa ke ama-CV lawo ku-National Elections Directorate eyiyo-ke ezahlubungula yonke into ibisivuma ubana lo muntu uyenelisa ukuthi amele ibandla kumbe hayi. So yikho esikwenzayo njengebandla lezanu PF.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga le-Central Committee yebandla lezanu PF esixoxelaye ekobulawayo. National Joint Negotiating Council NJNC elugatsha lwe Public Service Commission ebona ngezisebenzi zikahulumende iqhube umhlangano wayo izolo kuxoxiswana ngeholo elifunwa izisebenzi. Ababephatheke kulumhlangano izolo kuxoxiswana batshele iStudio 7 ukubana kabenelisi ukukhuluma ngengxoxo eqhutshiweyo kodwa kukhanya impumela iyathembisa. Kungakho-ke sokuhlelwe omunye njalo umhlangano mhla ka-16 kaMbimbitho ukuqhubekela phambili kuxoxiswana. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, ARTUS, ekuqembu lababalisi abazibiza ngokuthi Teachers for US Dollar. Yena utshele iStudio 7 ukubana iqembu le-Teachers for USD lonakalisoze layekethisa ngesicelo sabo semali efika ku-$1,260 ngenyanga.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala kugembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Abesifazana bemaphandleni eZimbabwe bathi lokho besalela emuva kwezentuthuko nxa kuqathaniswa labomama abesemadolobheni ekusebenziseni indlela zangalezi nsuku zokuxhumana enkundleni zebulenjini be-internet. Lokhu kuza ngesikhathi kunanzwe usuku lwabesifazana lwe-International Women's Day abesifazana besola ngokuhlukuluzwa kwabo ebulenjini okubizwa kuthiwa yi-cyberbullying. Omama bemaphandleni bathi ukuselakala kwamagagasi lokuqonga kwentengo yokungena ebulenjini kudala ukuthi bahlale besemnyameni ngokwenzakalayo ngesikhathi sokhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziningi zikhala ngokuthi kwezinendawo zibanjwa ngamandla okugada ezintabeni ukuze zithole ukuxhumana labanye ngocingo ngenxa yokuselakala kwamagagasi endaweni abakizo. Unkosikazi Matilda Dube isakhamuzi sevukole insiza kuthi kwesinye isikhathi bayahlala amalanga kungela magagasi.
Idatha iyasikhathaza njalo le-network kwesi sikhathi iyathatha wo 2-3 days kungela network. Ngani vele sicindezekile thina mama bemakhaya lathi siyakufisa ukuthi sike sibe la mathuba ethu azalingana labo mama bemadolobheni, sibe lakho ukukhulumisana ku-social media, ku-Twitter, sibe lakho konke khonoko sikhulumisane labo. Siyabe silokhu sibhizi sisemasimini siyenzani ukuthi sibe lelusithi namhlala ilanga lethu omama, hhayi asilakho.
Amazwi la agcizelelwe ngunkosikazi siphathisiwe ngalo esilikwe ematshetsheni kodwa bahlala besemnameni ngokwenzakalayo ngenxa yokulahlekelwa ngamagagazi kanye lentengo ephezulu yokungena ebulenjini.
Thina inethiwekhi esenelisa ukuthi siyisebenzise ngiye-WhatsApp lokufona nje kuphela, ngisho i-Twitter, Facebook ini asiyila khona nje kokuthi ungathi kumbe niza kuyagada laphana esihlahleni kumbe entabeni ukuze nithole inethiwekhi. Sisalele emuva kakhulu kakhulu ngendaba yenethiwekhi.
Unkosikazi Jeneta Ngwena oyizakhamuzi esiteze kwana North uthi iningi labomama ngalilabo vele bona umakhalekhukhwini bakulezinsuku ama-smartphone enza ukuba benelise ukungena ebulenjini be-inthanethi.
Kutechnology khonapho kufuneka data, kufuneka amafoni angena kuWhatsApp, izinto esingelazo zolezo. Idatha iyadula okumangalisayo thina omama bemakhaya vele asenelisi.
Unkosikazi Juliet Ngwane isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ, futhi iningi labo basemuve ekusebenziseni indlela zakulezi nsuku zokuxhumana.
Umama nxa ehlezi esekhaya kumbe esendlini kumele anelise ukungena kutechnology, axhumane labanye kubo-Facebook, axhumane labanye kubo-Twitter, axhumane lezi nsuku kunengokuyizinto bathi kulobo YouTube bathi kulani. Abakwazi omama okhonoko, abakakufundi, bangaze bakufunde. Idatha lidla amahabulo.
Uthi njalo imisebenzi ekhaya iyabakhulela omama okudala ukuthi bengazihluphi ngokungena ebulenjini. Uphenyo olusanda kuqhutshwa yinhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa, MISA, on the state of access and use of community information centers in Zimbabwe luthole ukuthi lanxa uhulumende eyakhe indawo ezilemithini yokuya ebulenjini emaphandleni balutshana abayisebenzisayo ngenxa yezizathu ezitheneyo ezivalise imanga imide ehanjayo siya kulezo ndawo ukuswelakala kwamagagasi lamagesi kanye lentengo ephezulu yedatha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibongeke u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje sesidedela uSithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwabesifazane. Thank you.
siyalabukela kwezithathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga. Nansi ingxoxo esiliphathele yona namhlanje.
Salibonani, igama lami ngingusikhululekile Moyo, ngingukansela uka ward 17 koBulawayo. Ngomvulo mhlaka 6 March sike sahlala phansi labontanga sixoxisana kabanzi. Ngemva kwesikhathi eside sacina ukuthi sihlangane singamantombazana wodwa nje ngixoxa labo. Okokuqala sixoxe kabanzi sikhangele ukuthi amantombazana amaningi asuka azithwale emancinyane aphinde njalo abe lohlupho lokuthi bayehlelwa yimkhuhlane etshiyeneyo bengamantombazana beswele umuntu wokuxoxa laye. Ngakho ngokunanzelela njalo ngokuthi abanye amantombazana ayafinyelela kimi ebuza okunye ababefisa ukubakwazi, kuyadingakala ukuthi ngibanxuse. Njalo ngananzelela ukuthi nxa sibiza imihlangano siyisigaba, kungaloba kungama resident association, kungaba loba ngowezakhamizi ngisenza i-report back, ababi khona babe baningi bayabalwa kuleyo mhlangano. Ikanti imihlangano leyi iqakathekile kubo bengamantombazana ngoba yikusasa yethu, yibo omama bakusasa, yibo futhi abangabakhokheli bakusasa esibakhangeleleyo. Sathinta njalo eze drug and substance abuse lapho abaphatheke khona kakhulu baxoxa kabanzi bengazisa ezinye izinto lami ezingethusileyo ukuthi izidakamiswa eziningi sezitholakala ezindlini zethu, thina siyabe sithenga sithi sithenga igrocery ezasiza izimuli. Basinike imizekeliso yezinto ezinjengeserevita lemazowe ukuthi bayakuhlanganisa, bengakuhlanganisa kube sokuhlala kancane, bengakunatha sokutshintsha kube ngama-drugs. Basitshela ukuthi sepha yokugezwa iyagigwa ihlanganiswe lamanzi la ekucineni ngama-drugs. Ikanti sikokoqela engisinanzeleleyo yikuthi thina singabazali asisela ngxoxo eziningi ezithile esiba nazo nabantwabethu. Sokwaba labomakhalekhukhwini laba le technology esihlala incindezela abantu behlale bethwele amafoni, sizimule asisela sikhathi sokuncedisana ukuthi hayi umntwana khathesi usekhulile usefike kuleli zinga sokumele simncedise ngalokhu lalokhu yana. Kukhangelelwe khathesi amantombazana amaningi athi seqeda isikolo kawasebenzi, kuyabe sokusele ukuthi babe ngkhaya batshone besebenza, bengaqeda lapho emafonini, bengaqeda emafonini okulandelayo ukuthi sezathola ijaha, okulandelayo seza kuya emacansini. Akalalwazi lokuthi kuya emacansini kungamfaka engozini ziphi. Sixoxa kabanzi sincedisana ukuthi njengamantombazana nxa sebekhulile uvikela ukuzithwala, ukuvikela ukuthatha imikhuhlane. Sixoxa ngezinto ezinjengamakhondomu lamaphilisi ngoba uyananzelela ukuthi izikhathi eziningi bayazithwala abantu laba babebethe baba yethesa leyo mthwalo babiye bababalekile.
Yiziphi izinqumo elizithetheyo kulo umhlangano njalo elixoxe ngakho kuzawaphathisa yini amantombazana la?
Mina njengomuntu ongumama njalo oke waba ngumyouth waba yintombazana, ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi sikuthola sesikhulile ukuthi hayi laphana aluba ngabakwazi ngisaseyintombazana, alubana kwaba lokunye utshintsho kumbe umehluko engawenzayo. Ngakho kungenjalo besihlangene le organization yabontanga ebuye yazosichasa i-Youth for Innovation Trust, besungula ilanga labo lokuqala elelozika festival lapho abaqakathekisa khona ubukhokheli babomama kusukisela kuboloziba olozikhei. Lapho athi bengabo khwindi sinjalo kuyinyanga yokuthi siqakathekisa omama, sivumelene ukuthi sizaforma igroup e-WhatsApp lapho sizabe sixoxa khona silungiselela ukuthi izinto esizivumelaneyo ezokuthi senze ama-awareness campaign awe-drug and substance abuse, kumbe sihlangane siqhubekela phambili ngenkulumo yethu.
Lo Councillor sikhululekile Moyo ngawat 17 uphumula wobulawayo asidibane njalo ngomgqibelo osayo lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge usithandekile mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Namhla kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba uChris Gande uxoxa lomnumzana Anglestone Svanda olima izithelo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ye, hayi ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo. Ngithanda ukubingelela wena msakazi, ngiphinde ngibingelele labalaleli.
Ungasitshela ukuthi izilimo lezi osugqugquzela ukuthi abantu bazilime.
Izilimo lezi esigqugquzela ukuthi abantu bazilime izilimo ezijwayelekileyo kakhulu kweZimbabwe, kodwa inkinga ukuthi abantu kabazi ukuthi ziqhakatheke kangakanani. Izilimo lezo zigoqela isilimo esithwa abathi ngamagaga ngesishona, abanye bathi ngamakanganga ngesikhalanga, bakubiza ngamagama amaningi, kodwa isilimo esihlahla nje esitholakala egangeni, sinaba sithandela, sizala abantwana abalameva abanganeli cucumber abalameva, ngesinye isilimo sokuqala leso uthiwa ngamagaki. Esesibili isilimo abantu abangasazika ngako, kodwa bajayele ukusibona futhi sijwayelekile kakhulu ezindlini zabantu. Siyathandela nje, sibe yintandela. Abanye bathi intelezi, abanye bathi lidolofiya. Sikufamily yona leyo kuthiwa yi-cactus family, ifamily yamadolofiya, labo umhlonhlo, labo cena. Bathi abanye basenza amaluba ezindlini, kanti njalo uyasithola nje egangeni sithandela izihlahla, sizala abantwana, abanye babomvu, abanye balithanga. Abantu bajayele ukuthi thina ekhaya ngapha sasithi ukudla kwenyoka, izithelo lezo zingadliwa, kanti izithelo eziqakatheke kakhulu. Leso silimo sibizwa ngokuthi i-dragon fruit ngesilungu.
Kungani abantu baphetheya bezithanda zona lezo izithelo?
Abantu baphetheya post-COVID-19 umuntu gijimela ukudla okwakha umzimba. Abantu bazama ukubalekela ukudla okulamafutha amanengi, ukudla okulethukela elinengi, ngoba ucwaningo lwenziwa ngabazempilakahle luthola ukuthi amazweni aphetheya abantu abanengi bafa ngemikhuhlane enjengabo sugar diabetes, labo high blood pressure, lezinto ezinjalo okubangelwa izinto umuntu azidlayo. So bayanqineka kakhulu, ikakhulu abantu abalemali. Laba abalemali zabe eziningi abadli izinto eziningi esizithi junk food lethina uZulu esidlayo, ngoba bayanqineka kakhulu ngezimpila kahle zabo. So kwasokutholakala ke ama scientist bathola ukuthi isihlahla kumbe isithelo esinjengamagaki sigcwele okwakha imzimba, ama nutrients afunwa ngumzimba, ama antioxidants, bakuthi ngama antioxidants ayenza ukuthi umzimba usebenze kahle. Silama vitamins anjengo vitamin A ayenza ukuthi amehlo abone asebenze kahle, o vitamin C oqhakadeka kakhulu emzimbeni wonke ku skin lekuvikeleni imikhuhlane njenga emikhuhlane eminingi, o vitamin B6 kulabo ababa lenkinga zamathambo, alema minerals anjengabo calcium aqinisa amazinyo lamathambo, alama minerals anjengabo iron ayenza igazi ihemoglobin kumbe igazi angezelela igazi, alama minerals anjengabo phosphorus, ama minerals anjengabo zinc, ama minerals anjengabo potassium, njalo alama calories ama aphansi. Ama calories yilokho okwenza ukuthi abantu babe lamafutha amaningi emzimbeni, kanti wona amagaki nxa uwadla ala mafutha amaningi, ale fat yebo, kodwa ala ma calories amaningi kakhulu abangela ukuthi abantu bagcine besiba labo BP kanti njalo alamanzi amanengi aqhumumethe izinto eziningi kakhulu anti aging yiwa setshenziswa adliwa kakhulu emazweni njengabo Thailand lakwamanye amazwe so yilezi zihlahla ke ezifunwa ngabantu abasemazweni kakhulu abantu abalemali lezi zihlahla ziyatholakala ke lapha eAfrica ziyatholakala lapha eZimbabwe yizo esithi abantu gabaka bazilime futhi lati lapha khonapha ekhaya sikhuthaza ukuthi abantu badle izihlahla lezi sakhula sizidla selusile amagadi sasiwadla la lama labo sad labo zadenda labo zagosi labo minyela lento ezinjalo sibe sesithatha ezinye zakhona sizithengisele labo abazidingayo emazweni senze imali
okugcina ungavalelisa abalaleli
siyabonga kakhulu ngithemba abantu bazwile ukuthi uqhathe kangakanani ukuthi silime izihlahla lezi amagaga ama dragon fruit zikhona ezinye esizayo sisaqwayisisa ngazo
lo umnumzana Engelstone Svanda umlimi obexoxa lo Chris Gande kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba kuhlelo abaculi bethu namhla usekwenzile njalo umhlabeleli kamaskandi odabuka echolocho kodwa ocula ekwele South Africa umthokozi Sidube yena ohamba ngegama lomsebenzi elithi Mkhando Zikhandayo lo mculi usekhiphe idlalade lakhe lesithathu elilengoma ezilichumi njalo lesihloko esithi bazali bami kubika untungameli Nkomo we Studio 7
sanbonani sizwe sinyama senginama album awu 3 ngifike ngo 2020 la engafika khona ngesinye track ethi kancane kancane 2021 ngayenza i-album sizwe zakumthakazi ngonyaka odlule ngenza i-album inyamazane ezacile kulonyaka efikuwo oka 2023 ngifike album elithi bazali bami engithemba ukuthi abantu bazokuthokozela kakhulu ngendlela engisebenze ngakhona lo nyaka
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngihlala eCosmos City eGoli kulapho engihlala khona ofisa ukuxhumana nami engaxhumana nami kuFacebook ngibiza umkhando ozikhandayo Duke Isibongo bese ngithi ngizotholakala online ingoma zami zonke ngizoyifaka online next weekend lesi yakuyo ngicabanga ukuthi kuyobe kunesi 20 or 17 up to 20 ingoma zami zobe seyitholakala online kanti kuwhatsapp ofisa ukuxhumana nami u 0623745636 ofisa ukuxhumana nami kuwhatsapp 0623745636 engicela nje bafowethu umuntu uma efika kuWhatsApp akafike eyichaze engafiki nje kuphele ethi hayi ungathi hayi kuphele uyithulele nami kunzima ukuthi ngothi
ubachiyela wapha amazwi abalandeli
siyacela bafowethu isupport kini ngoba sicula kanje sithembele kini akekho umuntu esithembele kuyena ngaphandle kwenu So siyacela ukuthi mawuthi niyawuzwa lo msebenzi ukuthi uyezwakala, nisondele yithi, nisinike support, nisinike uthando ngokusithengela umculo wethu.
Sibonge umkhanda ozikhanda yomthokozi Siduve. Sesidlule isikhathi bakwethu oluvalelisayo yimi ngise Washington DC uMagumede uGaino Sayidi ngisithi lilale.